baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 Mabasa 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhele umashumi amathathu lambili 32 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Lanxa endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngomkhuhlane owe-coronavirus, abakugodlwayo sebephumele indlela zokusabalalisa imibiko ngaleli gciwane.
Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sanxusa-ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikolo ezemfundo kusiya phambili igcikwanele.
Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilitshane, isilinganiso esikhulu sibikwa lingabadabuka ezwekazi le-Afrika okugoqela eZimbabwe.
Ngaba admitter but ama oxygen level akadropile njalo bathi le fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu ukulahlekelwa umfowethu Melusi Moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili 32 kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane wabulala abathathu. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,015,289. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,564 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Emazweni awezikazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,915 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,521 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi 11,309. Endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Lalapho lusiza lubikwa lubuya lulotshwe ngesiNgisi okwenza kube nzima kibo ukulubala lula. Ukwenxebela lolu dubo, abanye abadabuka eFlabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inkundla ezimbalwa zokukhulumisana becebisana ngokuthuthukisa lesi siqinti. Inzalo yakugodlwayo ilamaqembu ambalwa okukhulumisana besabelana ulwazi enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umfundisi Nkululeko Chuma ochasise okunye abakwenzayo izolo. Namhlanje siqhubekela phambili ngale ingxoxo njengokwethembisa kwami izolo.
Ama-chat group lawa sasesinxusa abantu abaqhathekileyo abayibukhokhela ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani kanti kungaphi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khonale kanti usezifundweni e-Harare. Dokotela Gumbo obuyachasela abantu kakhulu ngalo mkhuhlane, abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli mkhuhlane, bangatholeli gciwane. ngubani kanti ukuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gcikwane kanti kungabulapho lezikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChile ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikolo ezemfundo siya phambili igcikwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa banika ulwazi esiluthatha kuvela ku World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalamafoni lale WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo Chuma yokusungula lawa maqembu kumbe ihlanganiso yini sibisibili eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela?
Savula inkundla le kuyukuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo, abanye bese-America, abanye bese-UK, abanye be-Australia, abanye bese-South Africa, abanye bese-France, abanye bengaphi ngaphi, khonaphi Zimbabwe, abanye bese-Gwanda, Harare, Gweru, Wange, Falls besabalele abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ezentuthuko sizwanane siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So wasophuma kudaba lolu lo mntwana opasileyo manje kwenziwe njani kodwa umntwana ubonakala edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngu-garden boy hillside. Sasesivumelana ukuthi umntwana lo asimhambiseni isikolo siyinkundla sasiyigodlo development forum. Sekunjalo-ke saqalisa ukuthi-ke siphume nemnqondo ukuthi kungaba njani ukuthi sitshayine isikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi-ke umntwana lo adingelwe amayunifomu alungisele ifizi yakhe aqhubeke ayu-eleve emkwabeni khona ngapha kugodlwayo ward 7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundisa ezinjalo kwasekubikwa futhi ukuthi kulomunye umntwana futhi laye ongabe senza kuhle olungiselela ukubhala uform 4D. So sesibona ukuthi okay let's come up with the into le yasiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godlo Education Scholarship Program, i-GSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyo nhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma WhatsApp group?
So sasesibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso ukwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali isemabhenki again imali bangathumela ngakwenza ama-transfers. So sasesibona ukuthi safunti sivule i-bank account but uze sivule i-bank account uma sibe le-constitution kumele sibe registered sibe le-trust. Yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa i-Godlwayo Community Development Trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12. Sabona kufanele ukuthi-ke sikwenze lokho bengo-form 4. Umntwana lo esambhadalela entayo ku-A-level ngumntwana ofike wapasa emkwabeni ngalo waphuma le-14 points kuma-sciences. Sasesithi umntwana lo kadlulelayo ngaphaya e-NUST. Sikhuluma senje umntwana ose-NUST ofundayo ngaphansi kwaleli nhlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le-board, le-secretariat nje, kana abazayo besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso leyo bebhala ama-proposals besebenza. Sesizama ukuthi inhlanganiso leyo siyibambanisi lamama membership organizations like Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community Based Organizations, ACBOS. Sizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe yinhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalo sakogodlwayo.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Chuma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kogodlwayo. Yonke sikudaba lunye. Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kweleBhilithane, isilinganiso sabalishumi lasithupha ekhulwini 16% libikwa lingabadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Yintethele zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chizwe-Swanda usethulela lolu daba.
Inani labensundu asebebulewe yilo mkhuhlane liqansa zuku zonke, ikakhulu abavela eNigeria naseSomalia. Elabe Zimbabwe lalo liyethusa ngoba likhuphuka zuku zonke. Okwamanje inani elaziwayo ukuba babulewe yi-COVID-19 abadabuka eZimbabwe selifike kwabangamashumi amane lanye 41. Mnumzana Craig Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSheffield ufele umngani wakhe.
Awumele usimoyo ugugulile kuthengisa nge-Thursday nge-23 esibhedlela bafika bam-admita bathi ama-oxygen level akadrophile njalo bathule fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma-ventilators bese kwathi nge-Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu ukulahlekelwa umfowethu umele usimoyo. Ube usimoyo ube nonkosikazi labantwana ababili abachiyileyo njalo umele usimoyo sisebenze sonke kwenza amasiko akithi njalo ube sebenza labantwana i-Sunday school and lisebenze kakhulu lomeya we-Rotterdam la lomeya we-Sheffield.
Iningi lasebebulewe yilesi sifo livame ungcwatshwa ngendlela engajwayelekanga ngoba bechiswa njalo izidumbi kazivunyelwa ukuthwala zisiwa ekhaya. Unkosazana Mary Mathewele isizalwane seZimbabwe ohlala ke eLiverpool osanda kulahlekelwa nguyise ngemva kokwehlelwa umkhuhlane we-COVID-19. UDokotela Paul Mathewele yena ke uchazisa ngomsebenzi womngcwabo.
Ubaba wasitshiya 2 weeks ago nge-COVID-19. Simbekela stwick ngeSaturday eHendon Cemetery. Wayevele selegodi lakhe already. I-government iyancedisa kancane lokuthi wayevele le mali zakhe nje ayezibeka eceleni le mali zama-insurance. That's how you got to have i-burial a decent, a dignified. Sasebenza kuhle sibili kakhulu and kwakuvunyelwa izihlobo ezingu-10 ukuthi ziathende and everything went well.
Umzana David Kumalo oke waba sesibhedlela kwi-intensive care unit ne-COVID-19 uchasisa ngenhlungu zalesi sifo.
Ngingena esibhedlela se-Coventry ngoba ngangingasenelisi lokuphefumula. Bangifaka kwi-intensive care, I don't know kwahamba njani. Ngabona ngafaka ngcono. Ngahlala 10 days ngiku-ventilator. Sengibona ukuthi sengisifa. Ngithiya abantwana nonkosikazi kodwa ngamandla enkosi ngasila ngekhaya nginjenje. Le nto leyo ibuhlungu not okudlala ibuhlungu. Kwafa abantu abayi-5 kuwadi yami nginama-nightmares nje nxa ngikhuluma ngale nto.
Unkosazana Lucia Dube umgcinihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe esebenzela kwelebhilithane eye-Zimbabwe Diaspora Focus Group. Yena ke uthi abenhlanganiso yakhe basebenza gadalala ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ezihlulukelweyo ngalo mkhuhlane njalo bebaqinisa.
Kungcono ukuthi siqalise ukududuzana ngokufonelana sikhulumisana through ama-Zoom kumbe njalo ama-conference calls. Siphanane amacebo ukuthi singaphilisana njani. Kunzima ukulahlekela umuntu omaziyo, kunzima ulahlekela i-community person elabe liyazi. Ikakhulu kunzima ngoba abantu bakithi yibo abagcwele lapha kwi-NHS e-UK.
Abantu abafa kakhulu ngabakumsebenzi wezempilakahle ikakhulu abongi lalabo abasebenza ukugcina asebekhulile. Omunye wabo kusebenza kwezempilakahle wesizalwane seZimbabwe uDokotela Brighton Jereka uthi okwamanje imbangela yokuqansa kwenani labantu bakithi abakhulelwa yilo mkhuhlane ayazakali.
We don't know the actual reason, the factors that we need to address. Do we have enough personal protective equipment being given to all the workers in the NHS?
Uyaphambili uChireka ekhuthaza abantu ukuthi kabazivikele kulomkhuhlane ngoba uyabulala.
people with diabetes, people with high blood pressure, heart failure, HIV, and other co-diseases.
They need
in terms of
So
my message to them is that we need to make sure that what's going on. We need to make sure that people are actually protecting themselves.
Iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezempilakahle zalile ukukhuluma leStudio 7 nesilinganiso sabensundu asebebulewe umkhuhlane weCOVID-19 kweleBhilitane. Imele Studio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Ukusabalala kwegcikwane leCOVID-19 sokubangele ukuthi eleGhana lisebenzise indizamtshina zama-drones ukuthwala imithi lokunye okokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe uthi uhulumende wakhe kufanele alungise inhlelo zempilakahle ukwenzela ukulwisana laleli gcikwane. Odokotela kwele Melika bathi basebenza gadalala ukwelapha abantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo omunye owemayo clinic edolobheni leMinnesota uthi bazilibazisa ngokuhlabela nxa kungela zigulane.
Le yiStudio 7 yesakaza zeZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live talk namhlanje uhlelo golwe diaspora forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa ke likhumbule sihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcina. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo umbiko kahulumende wokuthi abanikazi bezindlu baxolele amaloja ekuhlawuleni imithelo yokuhlala eye-rent ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kwe-lockdown. Kodwa-ke ngasikhathi sinye abanini zindlu laba bathi ihlawulo zamaloja yizo abaphila ngazo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso zabamela izakhamuzi zakoBulawayo sebekwamukele lokhu besithi kuzasiza abaningi ngoba bengabantu abaziqhatshileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Gilibone Khabo, uthi uhulumende wenze isinqumo esihle.
Yathola ukuthethwe uhulumende luzasiza kakhulu abantu bezimbabwe ngoba abaningi bajayela ukuthengisa emgwaqweni. So wathi njengoba kunje ngenxa ye-lockdown abalaso isikhathi, abalayo le thuba lokuthi bambe beyithengisa badinga imali. Sesikhale koBulawayo vele abantu abaningi bamalosha abalazindlu. BuLawayo vele lo hlupho le-housing problem. So sesikhale umuntu amalosha nalawa azabe sizakele kakhulu. Sithemba ukuthi i-lockdown mayiphela abantu bazanikeza futhi ithuba ukuthi basebenze.
Unkosikazi Alice Gumbo olilodger uthi wenelisile ukuba lesivumelwano lomninindlu ukuba abhadale imithelo kuphela.
Inyanga le ithe iqalisa mina ngibizwa ngulandlord wami wathi njengoba umumo unje ngihlezi endlini ngoba ngumuntu vele ozisebenzayo, so kungangcono ukuthi inyanga le ngibhadale namagesi ngoba sisebenzisa i-cash power, ngibhadale lamanzi. Senza imali ye-rent sasesivumelana ukuthi ngizathenga ngibhadala phambili nxa sekungcono sengiqalisile ukuzisebenza. Bemvele ngingakaze ngike nge-default i-payment ya maybe mhlawumbe kho kwenze ukuthi landlord wami laye sibe lokuzwisisana. So mina kimi hayi, isinqumo lesithe sifika sifike vele ngapha sesivumelene.
Laloba kulabanye abavumelana lesinqumo sikahulumende, abanye bayasisola lesi sinqumo besithi sihle kuhlangothi olulodwa kuphela. Umnumzana Gabriel Hadebe ongumninindlu uchaza lokhu.
Into esiyithabelayo kakhulu lapha ukuthi imali yethu silakho ukuthi siyithole loba nje yabe sibuya ingamaphisiphisi amancane. Kodwa-ke isikhalazo esilaso thina ukuthi lapha uhulumende ukhulume ngabantu abalama-mortgage kuphela, kodwa akazange ikhulume ngabantu abalezindlu ezivele zibhadalelwe. Mhlawumbe ngabe kuthiwe thina lathi sizathola-ke imbijana ikhutshwe emanzini kumbe impitshana ikhutshwe emagetsini bekuzakube kungcono lathi sibe lapho esikutholayo kungabhenefiti kuphela abantu abaloku besabhadalela izindlu thina ezethu sazibhadalela kudala kodwa ke lokhu ezinye zethu izindlu lathi si-affectiwe i-lockdown naleyi inzuzo yethu eningi siyilahlekelwe ngenxa yokuthi kade singasebenzi.
Unkosikazi Shalin Kangu oliloja uthi isinqumo sikahulumende kasisoke silandele ngabanikazi bezindlu ngoba labo bephila ngemali lezo.
Ngikhulumela kwelantu kweyami indawo umastanda wamakazwisisi ukuthi irenti ngayibhadala ngama-installment because laye ukhangelela ukudla khonapho ukhangelela ukubhadala indleko ze-city council khonapho so leyo nje isinqumo esithethwe nguhulumende but kithi ebantwini asisoze sisebenze ngoba leyo mali abaningi bangikhona kunje so umuntu uthembele kiwo okuncane akutholayo kodwa ukhangele ukuthi kungezeleleke ngale ezabhadalwa ngamalotsha so hhayi awusoze usebenze kiwo konke.
Umnumzana Gamelihle Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kufanele abantu baqhubeke bebhadale laloba iningi lingayi emsebenzini.
Siyabonga ihulumende ngento eyenzileyo ukusivumela ukuthi sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngoba kunzima kakhulu ukuthi ukwazi ukubhadala irenti ngesikhathi esibi kangaka kungela mali oyenzileyo. Amabhizimusi avaliwe into eziningi thina ebesiphila ngazo kade zisingenisela imali asisakwanisi ukuthi sikwenze kathesi. So siyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sivumele ukubana sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngama-installment. Sengathi uhulumende wakithi weZimbabwe usengaqhubeka esizela thina ama-tenants ngendlela akwenzileyo.
Uhulumende wethule umbiko ozalamulela laba abaloja ezindlini kanye lendawo zamabhizimusi ukuba ngesikhathi lesi kuvaliwe inhlawulo okumele bazibhadale sebengazibhadala lapho sekuvuliwe. Ubuye wathi akusoke kube lesijeziso sokuphuza ukubhadala njalo abanini izindlu abalokhe besabhadalela izindlu labo bazaphiwa usizo olufanayo. Kodwa abanini izindlu bakobulawayo sebekhalaze ukuba labo badedelwe kukhansili kanye lemagetsini. Okunye njalo abakukhulumileyo yikuba iningi labo liphila ngemali zamaloja ngakho uma bengasabhadalanga abasenelisi ukuba labo baziphilise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe inani lezizalwane zeZimbabwe esezilahlekelwe yimpilo kwele Britane zibulawa ligciwane le-coronavirus liqhubeka liqhansa ngasikhathi sinye kulokukhonona kwabensundu ukuthi yibo asebefakwa phambili ukuthi basebenze kwezempilakahle ngalesi sikhathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye umongikazi ophethe ligciwane leli uNkosazana Bikezelani Leya ukuze sizwe okuningi.
Umumo wegcikwane umikazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gcikwane njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kakukhethi ukuthi lo umncane kumbe umdala. Ufa wonke umuntu igcikwane likhona leli libuyile kunzima kalisi.
Ya manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle kuliqiniso yini?
Yebo kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo abanye basezibhedlela bayagula and kunje lathi thina sinje siku-isolation mina ngigcine ukuya emsebenzini mhlaka 25 nakho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle ngahlala ngilokho ngihlezi namanje ngi-under ukumonitor but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephelile sibulalo zempilakahle amaZimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho ku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomela ama-companies ethu saya kuma-self-employed kabulala ama companies ethu. So yiyo inkinga esihlangana nayo, esihlanganisana nayo kuleli bizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe, kungabe liqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khonapho kwele Bhilitane sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo, kungasukeli nje okwanamhlanje. Yikho esihlangana nakho thina ufrontline. Ma usebenza esibhedlela, imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifuqelwa abantu abamnyama. Thina abantu abamnyama yithi esikwaphambili sithiwele imisebenzi eminye engaqedakaliyo. Njalo thina, as you know, ukuthi amaZimbabweans are very hard working people and they must sisebenza, sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina sifanele siye ekhaya, sisapothe izimuli lanapha futhi sihlala khona. Lezinto eziningi-ningi ezisibambileyo, njalo khonakhona kusuka kwenze sisebenze ngamandla, sithathe imisebenzi eminye ngeke iyenziwe ngisho nabantu abazalwa kuleli lizwe.
Manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba, ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili bodwa?
Okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi amaZimbabweans nesifo why esifaka ngayo. Ngoba kubuhlungu kakhulu, ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu, esabantu abamnyama, amaZimbabweans asibambananga. Ma ngabe sibambene siyi-society eyi-one, sikwazi ukuthi akula kumbeni khalanga, akula Ndebele, akula Shona, sibe isizwe esiyi-one eseZimbabwe, sibambane, sibe lento yethu esiyenza sonke ukuya kuba kuhle. Ngoba okwakhathesi kukhanya ma ukuthi kukhona okwenzakeleyo, kuthiwa kutshone lowu, kutshonelwana, kutshonelwana, i-publicity yomuntu wesiNdebeleni iba less than i-publicity yomuntu weShoneni. Okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu beZimbabwe asibambananga njengesizwe saseZimbabwe.
Manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapho kwele Bhilitane, ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke, ukuthi umuntu uyavuka esenzani? Uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye okunjalo?
Ukuvakatsha akuvunyelwa njengoba sisase ku-lockdown which was extended nge-3 weeks. Abantu balapha bayacomplya kakhulu, especially endabeni zomthetho. Siyali ngawe wena muntu, ngoba iyakutshela kuhle i-government yalapha ukuthi stay at home, uhlala endlini. Ma usiphuma endlini, uphuma usiyakwenza igrosari yakho, ubuya ulandele yonke imilayezo ekhulumayo ukuthi geza izandla, ukhiphe impahla ogqokileyo, uwashe, ukhiphe nezihlangu ogqokile ungangeni nasendlini. Ngithemba abaningi bayenza njalo, but still we still got ama-cases which abantu basaqhubeka besiya emsebenzini. Ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini, ubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela? Akula muntu ozahamba, ngoba sigcina sesinjani? Wena oyabe uphilile usuhamba uyakwenza umsebenzi.
Lo-ke bekungunkosazana Bekezelani Leya, umongi osebenza kwele Bhilitane, obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhona le kwele Bhilitane. Umqeqeshi womdlalo wencindi olodumo uPhilip Stryker Ndlovu udinga usizo lwemali engaba ngamadola azinkulungwane ezintathu zeMelika, US$3,000, ukuze ayehlinzwa ngemva kokutholakala elomkhuhlane wemvukuzane. Yintathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu waziwa kakhulu ngegama elithi Philip Stryker uthi udinga inkulungwane ezintathu zamadola aseMelika ukuze ayanelise ukuyahlinzwa ngemva kokuba etholakale lo mkhuhlane wemvukuzane ngenyanga kaZibandlela.
Ngiphathekile, ngabanjwa umkhuhlane we-prostate okudingakala ukuthi ngiyencediswa ngoku-operator bathi ukuhlinzwa ngesindo. So uncedo endidingayo ukuthi ma kungenzakala ngithole imali engafika ku-3,000, kodwa-ke ingafika kuleso banga ma kuyukuthi abantu bebambisene. Engucelayo bekube yikuthi lokho okwanelisekayo umuntu ancedise ngakho.
Ensukwini ezisanda kudlula, umdlali wencindi olodumo uCharles Manucci uphathise uStryker ngenkulungwane ezimbili zamadola kwele Zimbabwe, wona angaba ngamadola edlula amashumi amane yaseMelika. UStryker oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu udlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wencindi kwele Zimbabwe
osebenza eChaga Youth Center eselokitshini leMakhokhoba uluhlu lwabadlali abaqeqetshileyo baze baba zintshantshu zomdlalo wenqindi kweleZimbabwe kanye lakuzwekazi laseAfrika lugoqela uSipho Moyo kanye loFrederick Chisoro bona sebadlula emhlabeni. Wasebenza njalo lo-Ambrose Mlilo, Nokuthula Chabangu, uMordecai Donga, uThamsanqa Dube kanye lo-Elvis Moyo. UDube loMoyo balokhu besadlala umdlalo wenqindi njalo uMoyo uyaphinda edlale futhi umdlalo we-mixed martial arts. Abafisa ukuphathisa uPhilip Strike abalakho umthinta kunombolo zocingo ezithi 0776-125-930. Ngizaphinda njalo 0776-125-930. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakaligqibi uhlelo lethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili, 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.